Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zilijumi lambili kuNgwekwezi 2019 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, iKhomishini ebona ngezomhlabathi eZimbabwe Land Commission ithi luyingxabangxoza udaba lomhlabathi eZimbabwe.
Into ekhona ukuthi i-audit le esikwenzile ikuveza into sonke besivele siyazi, into esesithathe the last 18 years sikhuluma ngayo.
Namhla lusuku olukhulu lwabomama olwe-Mother's Day.
Omama ikabatheli izi oyathala umntwana azali umntwana ele 9 months, umama mele akhuzile ngabantu bonke ukuthi umama uyo umnikazi wethu.
Lingakhuthwa luhlelo lwezamasiko.
Abafana abafuni ama-responsibilities amajaka akathe bafuna amankazana.
Silohlelo njalo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikhomishini ebona ngezomhlabathi yeZimbabwe Land Commission ithi umhlabathi kawabangwa ngemfanelo endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lokhu kuvezwe liphephandaba leSunday Mail elibika ukuthi ikhomishini le isanda kwenza uphenyo olubizwa ngokuthi National Agricultural Land Audit, eveze njalo ukuthi kulabanye abathola umhlabathi abangawusebenzisanga ngemfanelo. Uphenyo lolu luveza njalo ukuthi kulabanye abanika umhlabathi abantu abakwazi ukulima okungekho emthethweni, labanye abathengisa umhlabathi abawunikwa nguhulumende. Uphenyo lolu lwenziwe ezabelweni ezigoqela iMashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, Matabeleland South, Matabeleland North lezinye izabelo. Umnumzana Parents Shiri, umphathintambo kahulumende obona ngezokulima, uthi uselubonile udaba lolu olwethulwe yikhomishini, ngakho uzayazisa uzulu ngokuza kwenziwa ngalokhu esikhathini esifitshane esilandelayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, othi uhulumende wenze kahle ukuthi ahlolisise ukwabiwa komhlabathi kweZimbabwe.
Into ekhona ukuthi i-audit le esikwenzile ikuveza into sonke besivele siyazi, into esesithathe the last 18 years sikhuluma ngayo, ukuthi indlela okuhlelwe ngayo uhlelo lolo lwe-land reform akusiyona indlela esingenza ngayo into zokulima eZimbabwe. So ngilethemba lokuthi ke at least ngoba sokubhalwe phansi, maybe ngabantu abathembakeleyo mbabathenjwayo, sokuza sinika ithuba sonke ukuthi sihlaleni phansi sithi hayi madoda, into lesi ilungisisa njani, ngoba singeke siqhubeke ngale ndlela.
Masikhangeleke kuyakhulunywa ukuthi lapha-ke abanye abantu abaningi babephongunikwa nje umhlabathi, kube sekusiba labanye abagcina benika abanye abantu ukuthi lokho kuthiwa yi-leasing, bebona ukuthi kungazani ukuzima. Khonokhu ke kukhanya ngazani yikho kwenza ukuthi eZimbabwe izilimo zingaphumi ngemfanelo. Ungathi ningakhona ukuba bankomo?
Hayi, khona vele kuliqiniso Gibbs. Uyabona empilweni yonke into edinga ulwazi kufanele ube lomhloliswa ngithi. Nxa ufuna ukugijima 100 meters kuzayo kumele wenze ama-heats, ngemva kwama-heats sokuzadecide ukuthi uya ku-final kunjani. I-farming asonto ozalwa layo, yinto okufanele uyifunde njalo uveze ubungcithi bakho. So nxa uhulumende enika abantu umhlaba engazange wahlolisisa ukuthi bayenela kumbe balolwazi, ukevele ephambanisa, akusonto emangalisayo leyo. Yikho uthola ukuthi abantu bebewuthola sibili umhlaba kodwa ubehlule, njengoba sisho thina ngesiNdebele ukuthi ziwela abangelambili. So ngezinye iy'ndlela engikuthiwa yukuthi akumangalisi, kodwa well sukwenzakele, sisile information epheleleyo, kasikulungise nini babili.
Pho kulungiswa njani baba Nkomo? Khonokho ubona kuyalungiseka yini?
Akuyalungiseka kakhulu Gibbs ngoba akuqali ngathi ukuthi kwenzile land reform. Land reform yinto esiyenziwe umhlaba wonke jikelele. Even kwelakithi eZimbabwe kule ncwadi ebengiyifunda nje recent ibhuku sorry. Ibhuku leli belinjengisa ukuthi even wona amakhiwa ngesikhathi ePhilip Plaza okokuqala lapha eZimbabwe. They had to do means test. Ukuthi umuntu aveze ukuthi kathi wena vele ndodulani. Nxa ungela even ikhuba, nxa ungela even inkabi, ungelanda into ezifana nalezo, sizawunika njani iplazi lokuthi uyelima. Futhi awusozikwanisa ukulima. So ke akuqali ngathi ama-systems kumbe indlela zikhona umhlaba wonke jikelele esingazikopha ukuthi sisebenzise ukuthi okay, nanku umhlaba okhona elizweni, usuitable for lay farming kumbe lay farming. Ukuzakhethwa ukuthi hayi nxa ufuna ukungena kulokho yibo ubufakazi esibufunayo ukuthi uzokwenelisa ukusebenza. Nxa ngifuna inkomo fanele at least bathole ubulungu emzini wami angithi before benginike iplazi lenkomo. Izindlela esingazisebenzisa lezo.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima. Sixoxela ese-Amsterdam kwele Netherlands. Emhlabeni wonke jikelele namhla kunanzwa usuku lwabomama ole Mother's Day. Kwele Zimbabwe kwenziwe imicimbi etshiyeneyo yokunanza imisebenzi emihle yabomama. Sixoxe lonkosikazi Stanley Butler ohlala koBulawayo ukuze sizwe ukuthi bekusenzakalani namhlanje edolobheni leli.
Siyabonga kakhulu usuku lolu lokuthi at least omama labo bakhona. Siyabonga nje ukuthi usuku lolu lubekwe ukuthi khona lathi siqakathekise phakathi komphakathi.
Ye, wena lamhla bakuqakathekise kanganani?
Thina namhla actually ethethi yithi esiyenze isibonelo. Sithe khona yonke iminyaka sihlala sinikwa ama-presents. So that thina namhla lathi sifuna ukuthi sinike kulaba abaswelayo. So sicele wonke umuntu ongumama ukuthi akhangele ku-pantry yakhe ukuthi kuyini angabuya lakho abuye ezonikela e-church. So thina namhla besinikela singomama besinganikwa lutho.
Omama babuye lani khonapho-ke unxa wasitshela ngamafutshane?
Babuye lezi nto eziningi ezitholakala ekhithini from impuphu, o-cooking oil, isepa, anything nje. Abanye babuye lezigqoko, anything umuntu ade kukwanisa ukuthi khona abuye lakho ezonikela. Abanye babuye le mali.
Yes, ngathi bekunikwa obani khonokho?
Ithethi izahlala phansi ibisikhangela-ke abantu abadala abasesontweni abaswelayo.
Khuluma-ke ngosuku lwe-Mother's Day nje ngamafishane uqede khonapho mama.
Hayi, siyabonga kakhulu whoever thought of ilanga leli ukuthi lathi sibe recognized njengabomama. Siyaluthakazelela kakhulu. Ngiyakhuthaza bonke omama ukuthi gcina nini, sigcine imizi, sigcine abantwana, siyakhe isizwe.
Kazisitheni Butler uhlala koBulawayo, sixoxe laye ekhona ngale ke koBulawayo. Sixoxe njalo lo mama ofisa ukuthi sithi ngu-eyedwa.
Oh mama yike abatheli indlu anjo. Uyatyala umntwana, azala umntwana ele-9 months, yikuthi umama kumele akhuzile ngabantu bonke ukuthi umama uyo umnikazi wendlu. Yikho mnengu engikwaziyo.
Singathi umama uqakathekile kakhulu sibili.
Hawu umama uqakathekile kakhulu.
Singathi wena lamhlanje-ke abantwana bakwenzeleni khona ngapho nge-Mother's Day?
Mina ngithingela amadlisa.
So singathi uthabile kakhulu?
Ngithabile sibi ukuthi bangethile. Senzele sengomile.
So ujona usenzani mama?
Namhla njona sese ngibonga uNkulunkulu ukuthi abantwana bangenzile.
Njengoba umama sibili labantwana ungathi nxa sukhangele sibili bakuphethe kuhle sibili?
Bangiphethe nje, bangikhumbula ukuthi kulo mama use wafaka imeseji yokuthi engiwathi leli lilanga labomama.
Umama u-Edewa isizalwane seZimbabwe ubexoxa ngosuku lwabomama ole Mother's Day. Wele South Africa okulabantu abadabuka kwele Zimbabwe abazibizwa ngokuthi yizim imbokodo namhla bethekelele umuzi wabantu abasebekhulile owe-Nazareth House elokujini leYeovilly eJohannesburg. UBenedict Nhlapo usephendulela lolu daba.
Laba ke ngomama abazibiza imbokodo zeZimbabwe ngesikhathi bethokozisa okhulu lezalukwazi eNazareth House. Umgcini hlalo wenhlanganiso yezimbokodo unkosazana Victress Mathutu wathi bacabange ukuthi ngalelanga labo mama bazincitshe bona intokozo bayiphe asebekhulile abayidinga kakhulu.
Sicaca ukuthi senze ukutshintshileyo ke sivakatshele umama lapha eNazareth House sizocelebrate la busuku lweMother's Day. Ukuthi nje wabelapha nje bekwazi ukuthi sikhona singabantwana phandle siyabaqhakathisa njengabomama njalo baqhakathekile bazohlaba eqhakathile njengabomama sithi ke sike sibajabulise omama sike sipende nje isikhathi inyala lapha.
Iningi labagcinwe kule ndawo ngase bekhulile abangasenelisi ukuzigezela kanti abanye badinga usizo nxa besiya esambuzini. Iningi labo alenelisi ukukhuluma okuzwakalayo kwazise le ndlebe abasezwa kahle. Isikhulume senhlanganiso yezimimbokodo unkosikazi Corence Mkosi Ncube uthi lobanje asebekhulile laba bethola phose konke abakufunayo empilweni abakuswela kakhulu yikwethekelelwa lokutshengiswa uthando.
Abanye sebekhala bafisa ukuthi ngabe sihlala nje nabo usuku lonke kodwa ngenxa yomsebenzi wethu asikwazi kuba nabo usuku lonke kumele siye vakashela abanye omama kwezinye indawo ngokunjalo sizobashiya kodwa bayakhala kumanje abanye balokhu bayasilandela nje njengoba sithe nje sibakhumbuza ukuthi hayi basase ngomama bethu noma singahlale nabo emakhaya la bakhona sisabakhumbula.
Ngaphandle kokuqhunza ingxoxo lohleko lasebekhulile laba omama beZimbabwe laba bebebaculela imiculo yomdabu begida kuluthule. Ugogo uPamela oleminyaka engamachuma isikhombisa lantathu 73 uthe bekungokuqala ukuthi ngelanga labomama bathole intokozo enjengale.
Yes, yes, very much. Wonderful. Wonderful. Yebo. Yebo, kuhle okumangalisayo lokho. Ikakhulu ngosuku lwabomama. Lelo liqiniso. Ngibuthakathaka. Angila muntu ongethekelelayo. I got nobody to visit me.
Omama beZimbabwe laba bathi okunye okuqakathekileyo ngokwethekelela kwabo lokhu yikuthi izizalwane zakwele South Africa zikwazi ukuthi akusibo bonke abeZimbabwe abafika la badale amacala kodwa kusasekhona abalobuntu abangancedisana leSouth Africa ekuthuthukiseni umphakathi. Asebekhulile laba bakhombise usizo olukhulu ngesikhathi sokwehlukana. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Sawa. Yes, yes, singena kolunye udaba. Inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele, United Nations, ikhangelelwe ukuthi izahambisa isithunywa sayo kwele Zimbabwe uyahlolisisa ukubulawa kwabantu ngamasotsha ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni lonyaka bekhonona ngesimo esibi somnotho elizweni. Unkosikazi Michelle Bachelet ukhangelelwe ukuthi uzakwethekelela ilizwe leZimbabwe ekupheleni kwayonale inyanga. Unkosikazi Virginia Mabhiza usibalukhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho uthi uhulumende nguye ocele ukuthi unkosikazi Bachelet ethekelele kweleZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leSunday Mail kwabulawa abantu abambalwa ababetshengisela emgwaqweni lonyaka.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Benana masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngodaba olusegudwini udaba lokuthi ke kulo mama obophisa enye indoda owaya la emacansini okuqala umama wasethenjiswa ke ukuthi uzalotsholwa kodwa ke indoda leyo khanya yadla bye bye wacha phansi sibini. So ke nginehlanhla ngoba ngilo nkosazana Caroline Moyo njalo lo baba uEd Sibanda usejabalala umamoyo ukhona ngale ke eJohannesburg. Mamoyo ungawunjani?
Ngiyaphila njani?
Hayi siphile kakhulu. Baba Sibanda siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yes, kaze ngawe mama. Udaba lolu ulubona njani?
Kusuke kube buhlungu yabona. Ngoba umdlali selisikhathi sakhe uyanthola. Usesuka sebaleka, usebalekelani ke.
Singazi khona apho.
Ngayena ngayena uyakutsho ukuthi into ayibalekelayo yini.
Hayi lokho akucacanga sibili sikubeke njalo ukuthi akucacanga ukuthi kube njani. So mana ke siphise ubaba Sibanda. Baba Sibanda nanti udaba la.
Ubaba lo hayi waphambanisa kakhulu. Ngoba kade kungamelanga enze njalo abaleke. Mina ngokubona kwami mbona ungani umama uright ukuthi amlokuze ukuthi wamphambanisa.
Ye, so kodwa nxa sesikhangela ke mamoyo. Kujayelekile ukuthi likwenze konoku lisakhula ligcine lijiyana. Lo muntu engaze kuthembise phela ukuthi uyakuthatha acine nje ejelele kukhanya ngazana kusamanga kanjalo. Akuvamanga yini konoku?
Khona kuvamile. Kuvamile kakhulu sibili. Kodwa ke kubuhlungu. Okunye ke uthola ukuthi khona usuchiywa labantwana, usale wena usudubeka wedwa. Njalo futhi okwenzakalayo ukuthi khona umuntu nxa yena esuke bale kanti esiyaphambili. Akubonakali ukuthi uqephuke ngapi. Usuke ekwanile phelele. Wena ngosusukuyizi qephu ngapha.
Uyakuzwe sibili abanye bekhonona ngakho yini?
Vele kubuhlungu kakhulu, vele kuyakhononisa ngitsho mbhala lami nginje. Uthola ukuthi bake kwangehlela kodwa angizange ngisaba le nto engiyenzayo ngoba uyakwazi ukuthi sometimes ezinye izinto kuyabe kuyikwesaba ukuthi ukhulume or kanjani uyabona.
Baba Sibanda, uyamuzwa umamoyo lapho tilaye. Kungani kwakwamehlela
bo? Yakuzwa. Uyazi into ehlophayo ukuthi umuntu uyathanda lo muntu amlokuze kuhle ukuthi hayi ngiyakuthanda ngiyakuthanda. Nxa usumlokuzile usubaleka. Lapho ke uyazi ngoba nami nguthatha ngubeka city right nami ndabodade wethu la. So nxa la usisi angenzelwa njalo nami kuyazisa ubuhlungu. Nami nginje ngingubaba kodwa hayi angikufuni okunjani. Lo ubaba sibili hayi waphambanisa. Waphambanisa sibili.
Ye mbuyele kuwe mamoyo sibili. Wena ke kwathi sokukwehlele okuphose kube njengalokho. Wakubamba njani? Le nhliziyo yakho wayithoba njani?
Eish, uyakwazi ukuthi sometimes ake ngithi mina uyakuthola ndi. Uyabuzitshelile ukuthi hayi sibili nanku ke umshado ngutholile sengisemshadweni. Umuntu sesuke ke baleke ukuthi usulomntwana uzakuthini uzamthini umntwana uzabulala umntwana ubususithi kangihambe ngiyinkazana sengiyabonakala phambili akusayenzi vele ukuba nguwe kwakho sekumoshekile anti usuzitshela nje kuphela ukuthi njoba ngiphila nje akulandaba konkana nje kuphela kodistress nje empilweni nayisona singeke sithele yabo ubuhlungu bempilo vela nge empilweni enhlizweni khona vela soze buphele.
Baba Sibanda.
Yayi liqinisa umama uqinisile sibili. Ngoba khonoko angutsakazeleni. Sibili hayi lokho hayi ungakungcono uzame la nxa ungasebenzi sama ugcina umntwana wakho. Uwonile ungabaleki. Hayi lokho kubaleka bakithi hayi angikwazi ukuthi.
Nxa ukuthi kumbe engamtshela umntwana ke nxa ebhonga ukuthi nje wathi nasembona ukuthi ngcono ngingena indlela lapha. Nxa kuyabe khona kusolayo umuntu kodwa engasakhulumi phela. Akujayelanga ukuthi kube njalo Sibanda.
Hayi ukuthi nje abafana abafuni ama-responsibilities amajaka akathethi. Bafuna amankazana. So ndingabona khonapho after a number of years umbone esephenduka. Esesithi hayi sengifuna ukubona umntwana.
Hayi umntwana ke angaphenduka.
Avele ukuthi abafana bakathethi ukuthi uyabuya futhi encweni after a number of years. Anike excuse ukuthi hayi ngangisegoli kumbe ngangingaphi. Angadubeka sibili ngalathi namba anika ama-stories but osisi labo kumele akwazi ukuthi no umuntu lo nxa esebuya futhi uzaphinda futhi besempini.
Hayi ke ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Caroline Moyo ukhona ngale ke eJohannesburg. Ngithathe njalo leli thuba ngibonge ubaba u-Eddie Sibanda usejabalala kobulawayo.
Siyawagcina amasiko kangela amanyama bayawagcina amasikowamanje-ke
soke isikhathi sabajasi lo Mike Wobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. ngumay kobe namhla kuhlelo sixoxa lani sulukandaba malana lo suku lwe Mother's Day umama namhla lusuku lwenu happy happy Mother's Day kodwa singakahambi kude hothi siqale ngengoma ka Kelvin uthi mina ngifuna bonga umama
ayimqininqeleke into sakho zokuhamba ebusuku bakithi mntana mina ngiyabe ngasahlalisekanga njengomzali wakho bethayo abantu lapha ni 510 ucela uphangise ukubuya ungabe emiyamo
Mina, 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 funo bongo mam, bongo mam, bongo mam. Mina, mina, funo bong, funo bong, bongo mam. Miko, daddy, daddy ma, daddy, daddy, daddy ma, daddy, daddy, daddy ma, daddy, daddy, daddy ma. Mina, funo bongo mam, bongo mam, bongo mam. Mina, mina, funo bong, funo bong, bongo mam. Miko, daddy, daddy ma, daddy, daddy, daddy ma.
Nangu Kelvin uyasho ukuthi danki danki ma. Silukandaba asambe nsiye ukuthi ngubani umlaleli wethu wokuqala namhla ehlelweni njalo ukuthi uthini ngosuku lwe Mother's Day.
Ewe umsakazi siyabonga umsakazi wami usuku lolu usuku luhle kakhulu olubalulekile uqakathekile ngoba uyazi yonke into ukuze sibe khona emhlabeni ngumama phela so kumele siwahloniphe kakhulu amalungelo wabo sibaphathe kahle sibahloniphe ngoba yibona abasilethelayo emhlabeni kungaphandle kwabo kube isizwe sikho siningi kanje so lusuku lubaluleke kakhulu bona sihloniphe wonke amakhosikazi esinawo nje namakhosikazi esiwashadile namomama abasizelile nabogogo lusuku luhle kakhulu olubalulekile emhlabeni wonke nje jikelele ukuthi usuku lwe-Mother's Day lusuku luqakatheke kakhulu ngoba yibona abasilethe sabakhona bemhlabeni umama
Nangu umlaleli uyasho ukuthi usuku lolu lusuku oluqakathekile kakhulu. Asiqhubekele phambili lohlelo siza ukuthi umlaleli wethu owesibili uthini.
Sanibonani. Ngikhuluma noMofat Ncube owemkhologwe esigabeni sePlumtree endaweni yaseMkhologwe. Mina ngithanda ukudlulisa ukubonga kubazali bami. Ikakhulu ngidlulisa ukubonga kumama wami uJoyce Dube. Uzalwa kodzeya esigabeni seSt Anna. Dlulisa kumbonga umama wami ongondla ngaze ngakhula ngaba indoda. Dlulisa kumbonga kakhulu ukuthi mangabe kufika usuku lwakhona lingibongele kuye. Ngiyathemba uzobe lalele ku Studio 7. Umofathi uyambongela kakhulu indima ayidlalileyo ekukhuleni kwami ngize ngibe indoda. Ngiyambonga kakhulu umama wami uJoyce Dube. Ngidlulisa ukumbonga kakhulu njengomzali wami ngiyabonga kakhulu bese ngibonga lenkosikazi yami uMampala esendaweni yaseMkhologwe ngiyabonga kakhulu abasakazi beStudio 7
Madube ngilethemba lokuthi uyamuza umfana wakho uMofat uyasho uyathi danki danki ma uthi ngiyakubonga Madube Zulukantaba sesiyafika emaphethelweni ohlelo kodwa ngeke ngigcibe uhlelo lapho sithakazelela umama bethu ningakabonga uma wami Dokas Hazel Hove Madube ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngikubonge ma wangahamba esikolweni wangifundisa okuningi ngempela ukuthi kusho ukuthini ukuba indoda Madubes kuwe ngithi happy 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 Mother's Day ngiyakuthanda ngempela ngifisa ukuthatha leli thuba njalo ukuthi ngithi wonke umuntu walahlekelwa ngumama langalezo sikhuluma so ngikhala ndawonye ngomngane wami walahlekelwa ngumama ngeviki edluleyo Chomeyaka sikhala ndawonye ngiyakuthandazela njalo wonke umuntu walahlekelwa ngumama ngiyalithandazela isikhathi yiso esingasavumi thwakaza omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelene ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM isikhathi 2 kwanele kwanamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe abo mama ngithi happy happy Mother's Day mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle bye bye
sawanga khulike Mike Hobe lami ngithathele lithuba ukuthi ngibongeke umama wami unkosikazi Jane Dube khona ngaleke eGwanda ngithi happy Mother's Day khona ngapha mama laba mama bonke emhlabeni wonke jikelele kwamanje ke sike sizwe ukuthi untukameli inkomo usethuleleni lamhlanje kwezokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Usiphatheleni lamhlanje?
Ngibala kumakhubo 90 ngisuka kuvesi ka 1 ngiyegcina kuvesi ka 4. Nkosi wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni zonke. Zingaveli intaba ungawenzi umhlaba lelizwe. Kusukela endulo kuze kube nini lanini, wena unguNkulunkulu. Uyambuyisela umuntu othulini uthi, buyelani bantwana babantu, ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile, la njengomzuzu ebusuku. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela isikhathi kasikhangeli ngendlela thina esisikhangela ngaso, ngenxa yokuthi yena kaphili phakathi kwesikhathi kodwa uphila phakathi kwenaphakathi. Siyazi njalo ukuba lapha uyachasisa umlobi waleli hubo 90 okuthiwa abaningi bacabangela ukuthi nguMose, uthi yena nxa sikhangela uNkulunkulu ngokwakhe wayevele yena ekhona umhlaba ungabi khona. Ngakho uNkulunkulu kalasiqalo njalo kalasiphetho. Ikanti umuntu nxa esaphila lapha emhlabeni ulaso isiqalo njalo lesiphetho nxa elapha emhlabeni. Manje uNkulunkulu uyabe zama ukuthi thina abantu sicabange ngendlela la yacabanga ngayo. Anto siyananzile ukuthi lapha lo olobe ihubo leli uyachasisa ukuthi uNkulunkulu vele khona emqaliseni ube isiphephelo sethu, kutho ukuthi siphila ngaphansi kwakhe, siphila ngaye. Kusukela ezukulwaneni zakudala umuntu vele yena ukuze aphile uphila ngoNkulunkulu. Manje njengoba thina savela kuye uNkulunkulu njalo siphila ngaye uNkulunkulu, lapho esilahleka khona ukuthi thina nxa sesilapha emhlabeni sikhangela izinto ngamehlo ethu alapha emhlabeni. Ikubona abantu abaningi into esuka iqhakatheke kithi yinotho, okusuka kuqhakatheke kithi ngathi kumbe imfundo yethu, ukuthi asifunde kakhulu ukwedlula wonke umuntu, kodwa imfundo yethu ingeyalapha emhlabeni. Kulungile sibili ukufunda, kuqhakathekile, kodwa akumelanga kube isisiqoko eqela. Kwezinye isikhathi abaningi bayaqhakathekisa imisebenzi yabo, abanye bayaqhakathekisa ukubunjwa kwabo, kanti uNkulunkulu ufuna siqhakathekise ukuthi into yokuqala ukuthi engqondweni zethu zonke kumele sibe kwazi ukuthi sikhonapha emhlabeni ukuphila kwemzuzu nje emlutshwana. Yikho lapha ilizwi lakhe lithi lona kuye uNkulunkulu nxa ekhangele inkulungwane abantu abaziphilayo ngabantu abafuna ukuziphila, kuye nje kufanana njengokuphazima kweso. uNkulunkulu iminyaka le eminingi thina siyabe siyibona ngani iminingi, kuye uNkulunkulu ayiso lutho emehlweni akhe, kunjengezolo selidlulile. Manje thina singakhangela ukuphila lapha emhlabeni ngaleyo ndlela, kutho ukuthi sizaqalisa ukuqakathekisa izinto eziqakathekileyo okumele sizenze. Abaningi baqakathekisa into ongeke wayithwala wahamba layo kuleyo mpilo entsha ozayiphila kuze kube naphakade. Singananzelela ukuthi uJesu esaphila lapha emhlabeni ziningi izinto ayengazenza. Siyakwazi ukuthi ilonilo likaNkulunkulu wayelazi kakhulu, wayengaba ngumbalisi esinagogo, wayengaba ngumbazi, kodwa siyakwazi ukuthi yena wakhetha ukuthi enze into eyodwa eyiyo eqakathekileyo ayeyilandi lapha emhlabeni. Wayenza waze wayiphutsha leyo nto. Ayikho simbona esesesiphambaneni ethi sekuphelile, kutho ukuthi wayeseqedile yonke into okwakumele ayenze. Manje angazi wena namhlanje mlaleli ukuthi kuyini okukodwa okumele ukwenze lapha emhlabeni uNkulunkulu akubizela khona? Kuyini into eyodwa eqakatheke ukwedlula yonke into okwazi ukuthi le yinto engayidalelwa uNkulunkulu ukuthi ngiyenze?
Akuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela abalaleli bami namhlanje, baba ngegama likaJesu, philisa abagulayo namhlanje ngegama likaJesu, baqinise imizimba, ubaphakamise.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Singalehlukani wothi siboneke besikhokhela namhlanje. Ikomishini ebona ngezomhlabathi ithi uluyingqaba ngqoza udaba lomhlabathi kweZimbabwe. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu, kodwa singingakahambi Ngithi kini happy Mother's Day.
Ulalela wenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.